ngivotile mina uyazi ngimangale ngoba ngibengicabanga ukuthi kuza kube kule line but ngifice kungelani cho line ngafika ngangena within ngingene ngaphuma within 5 minutes
bekunjani ukuvota kona
kube kuchaza ngifunde izinyo izinto ngiyabona ayisekuyingeke esikhathi ngivota elizweni leti ezinye izinto angizingiphengaqaphelanga angizibonanga kumbe sengikhohliwe the last time kumbe vela wasn't paying attention ni excitement but this time ngibe paying attention ngithe ngingena bayakubuza ukuthi ibizo lakho ubanike ibizo bekube bese bekhangela kucomputer and then bebe sebekunika ukuthi nguwe yini lo yi-address yakho yini ngakuyikho sayina ube ususayina khonapho kucomputer usayina khonapho mtshina iprinter sivela isiprinter ibalot yakho so uyabe u-expect ukuthi uzafika kule mabhokisi alama-ballots and all that it's printed on demand ubekuprintela bekunika khonapho bekunika even ingalaluthi phongkuba lamalisti abantu abangikhona abavotelwayo ibekunika ikufoda and then ubusuzingenela lapho okuvothwa khona okule-secret yakho akula omunye umuntu abasebenza khonapho kabavunyelwa vele ukubaduzane lakhonapho ngawulo mbuzo bayabuya abasabambi iphepha lelana ibhalothi abasalibambi vele ngimangele abasalibambi ngoba mbele ngilomu ubuzo bese ngibuza umama lo wathi hhayi awumelanga ngilibambi umbuzo wakho ngowani sengimtshengisa usokhangela engabambanga iphepha lami ngisuka khonapho ngiqeda ukuvota then uyayingenisa kumthina ukuthi kuyobalelwa kumthina umthina wonalo kuyabe kulo muntu ome khonapho elitshengisa nje ukuthi kumele ungenise uthe ekunika ama-instruction kalibambi kalikhangeli kavunyelwe ukulibamba kumbe ukulikhangela ebeseli ubusulingenisa kumishina ubusuqeda ekunika okuyibhandi kwakho ukuthi awuvotile ubusungena ubusuphuma bhandi
ye nxa usukhangela-ke khonapho kule mbuzo eyabe ikhona khonapho-ke ephepheni lokuvota ibe kule mbuzo emningi kanganani njalo uyiphendule ngesiphangiphangi yini
imbuzo like umbuzo ngemuva kwe-ballot kube kulombuzo owodwa okuthiwa ngiyavuma yini ukuthi umuntu ebe lama-rights akhe regardless yokuthi ungumuntu onjani in terms of health care ongumfazi kumbe oyindoda liyavuma yini ukuthi sibe le i-New York State ibe le rule yona le eyokuthi umuntu kumele elatshwe kungelandaba lokuthi ungowesifazana kumbe uyindoda kumbe khona like labana abakathethe abazithi bona kabakwazi ukuthi bayindoda kumbe bangumfana yikho ngumbuzo bekhona
singathi-ke nxa uphendule umbuzo wona lowo akula muntu okade kudonsa nje esithi hhayi phendula uthi kumbe uphendule wenzeni
ngitsho nguye umbuzo engimbuze umama yena lo esithi bathe bengiqhubela iphepha i-ballot basebesithi ngemuva kulo mbuzo and then ngasen sithi umbuzo wani sengikhangela sengitshengisa sesithi bengingazwisisanga ukuthi u-10 ngoba ngithe u-10 wasesithi khangela ibhalothi yakho ukhangelise ngemuva wena wedwa ngiyabe uyilungisa uyikhangela wedwa uyiflipha wedwa sengase ngiflipha wasesithi kulo mbuzo ngemva nalo umbuzo nalo ungawukhohlwa ukuphendula engakangitsheli ukuthi ngiwuphendule njani bephongkungithi ukuthi qaphela nje ukuthi ungawukhohlwa ngoba ungemuva kwe-ballot
ye nxa sukhangele-ke ukuvota kwalapha kwehlukane kanganani lokwenzakala ezimbabwe
kuyehlukane ngoba nxa sisizwa abantu bevota ekhaya bayebe kube kulomsindo abantu bechaywa kuyenza izinto eziningi i-last year bengikhaya bevota ngivotanga zhangu but ngahambisa obaba ukuyavota umama lobaba so ngabo ngaba le time yoku-experiencea ukuthi lami ngizibonele anzake ngibe involved in voting ekhaya so ngoba ngahlala emazweni for a long time so ngithe ngingena khona laphana obaba ngoba sebekhulile hhayi babavumela bayabavumela ukuthi befike bengami emlayinini which is really good abakhuleyo labantu ngama-disabled hhayi labagulayo hhayi bayavunyelwa nje ukuthi bengami elayinini so bangena obaba baphuma but kwathi siphuma khona lapho on the other side of the road kwakule tafula eyezanu p f kuthiwa buyanini lalapha abantu abavotileyo buyanini lalapha lisitshengisa ukuthi umuntu wena ukuthi livotile and then libhalise ibizo lenu otherwise alisoze libe de ma implement.